Soku isika abdisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali ivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo mhlazi ku 14 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkankaso ukhetho lwamabuy elections usufika kusibanga esikude. Ibandla lesicc likhala ngokuncindezelwa emkankasweni walo.
Ilizwe lonke labantu balapha eBedbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni.
Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na kwedlula eminye iminyaka.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimi.
Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi umakhwezele iholo kodwa kungasiloqiniso. Ibandla lezanu PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele Bilitane lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. By elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le Citizens Coalition for Change likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, ibandla leli lavinjwa ukwenza imihlangano emadolobheni ambalwa ngamapholisa ngezizathu ezingacacanga. Izolo khona leli bandla lithi umhlanganiso walo owenzelwe edolobheni leBedbridge ugcine uphumelela lanxa abalandeli bebandla lezanu PF bebezame ukuvimba ngokuqhuba umbuthano wabo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuya eCholocho namuhla abeselubhekisa eBhinga ngolwesibili. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Msakazi, idolobho leBedbridge lamhlanje belili yelo beliyithanga, abantu besuke kuzonke indawo besiya kustadium seDilibazimu sagcwala sathi nsi. Abantu belande kuzolalela inkulumo kamongameli ubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Abalandeli beCCC bekuyinhlabathi lamhlanje eDilibazimu. Abantu bezibuyele ngendlela zabo, akula ngisho loyedwa obethwelwe ngamabhasi, amabhasi akuzubukho, njengalokhu kwenziwa ngabanye abangani bethu abathwala abantu besuka indawo zonke ukuze benze ngantho abalosekelo bona bengelalo. Abantu beBedbridge batshengise uthando olukhuthazayo lamhlanje kuba leli bandla leCCC balithanda kunye kumangalisayo. Bebegcwele istadium seDilibazimu kwathi nsi. Umkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa wakhulumisana labantu ngendlela elothando, ngendlela emangalisayo. Ilizwe lonke labantu balapha eBedbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni, yiyo inkulumo ibikhona lapha lamhlanje eBedbridge, abantu bethakazelela ukubona ujaha uAdvocate Nelson Chamisa. Ukhulume labo kabanzi, wakhuluma ngesifiso alaso ezinto afisa azenzele iMathebeleland, isigaba sakithi salapha eMathebeleland, ukuba ufisa ukuba i-devolution ibe yinto ehamba phambili. Uhulumende kababa uAdvocate Nelson Chamisa uzaqakathekisa i-devolution, okusho ukuzivusa kwezabelo ezitshiyeneyo, ukuthi yonke into ugcizele ukuba akusekwenzakala, ukuba yonke into eyenzakala elizweni yenzakala eHarare. Amadolobho ngamadolobho azaphiwa amandla, izigaba ngezigaba zizaphiwa amandla ukuba zizenzele ezinye izinto ezingadingi ukuba abantu bonke batshone besiyiHarare. Ukhulume kabanzi ubaba uNelson Chamisa ekhuthaza abalandeli beCCC ukuba bayevotela amakhansela ubaba uGranger Nyoni lo baba uMogeni Ncube, kube yinto ejabulisa kakhulu. ukuthi abantu be Bed Bridge babone umkhokheli wabo ngendlela emangalisa kangaka. Umsakazi yabo. Umongameli uAdvocate Nelson Chamisa ubehamba nabalandeli bakhe bonke bobathathu, umama uLinet Karen Kore, ubaba uProfessor Welshman Ncube lo baba uAdvocate Dendai Bithi. Bonke bebethe gwaqa betshengisa ukuba babambene abakhokheli bebandlaleli njalo basebenza ndawonye. Enye njalo into ejabulise abantu kakhulu ukuba abakhokheli laba bebengenzanga lokhana kuvamile ukuba babehlezi etendeni lezitulo ezinhle phambili laphaya, bebehlezi kunye labantu betshiswa lilanga kunye labantu. Njengoba usazi msakazi ukuba ilanga le-Bed Bridge litshise okunganani, batshengise ukuba abakhokheli laba bamanyene babambene labantu, okuyinto enhle ukuthi ngabe abanye abakhokheli bamanye ababandla bayafunda ukuba kuqakathe kanganani ukuthi mawungumkhokheli uzehlise kube kanye labantu. Ukhuthaze kakhulu ubaba uAdvocate Nelson Chamisa ukuba kudingakala kanganani ukuba abantu bavotele amakhansela la akhitshwayo isikhathi sawo singakupheli ukuze baqedise inhlelo lama-programs ababevele belawo ukuthuthukisa izigaba labantu balapha Bed Bridge. Abantu bakhanye bethakazelela ukuba begcizelela njalo ukuba baza bavotela ukhansela uGranger Nyoni lo kansela owaye ngumeya ubaba uMorgan Ncube ukuba babuyele bayegqedisa ithemu yabo kumbe isikhathi sabo ababevele besivotela ukuba basiphushise ekhansilini. Kube yinto ejabulisa kakhulu, wakhuthaza njalo ukuba lamanye lamakhansela asemathebeleni South avotelwe babuyele abantu bayegqedisa yini amathems abo. Kube yinto ebeyinjabulo kakhulu uPresident Nelson Chamisa ukuthiya abantu be-Bed Bridge belokunye ukuthokoza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bed Bridge.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina
kwelakithi madoda siyovota.
Ivandla lezano PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele-Bilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Into enza ibandla leli lathuthela kangaka inkulumo kaLord John Oates ongomunye umgcinhlalo wecommittee yamalunga eParliament eBritane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale leHouse of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBritane eCommonwealth umnumzana Patrick Stopford othi eleBritane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngele-Bilitane.
I never expected that a whole member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBilitane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBilitane alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa yiBilitane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBilitane umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengolord Oates endlini ye-House of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizen for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe, uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBhelitane.
ZANU-PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC iyakwazi ukuthi ZANU izikhiwe, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe, awe-European Union, EU, ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo, besithi eleZimbabwe alikathiyali lo mkhuba wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Ukanti eleBhelithane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho lezi lonyaka, ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Agambe indlala yalonyaka imbi kakhulu nawe kwedlula eyeminye iminyaka. Lokhu kwenzakala intengo yempuphu isikhwele ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini, i-15%, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimoda. Isigaba seMatabeleland South sikhanya siza kuba lendlala embi kakhulu ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Izulu beliqalelana kuhle ekuqaleni ekupheleni komnyaka odluleyo, kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi izulu lehluleka ukuna. Ababona ngezomkhathi babethe bona izulu lonyaka liza kuna okulingeneyo lanxa lingasoze lifane lelanyaka yenye. Sixoxe loDabuka esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Emasimini sokukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimu. Eqinisweni elipheleleyo emasimini vele kakusela lutho. Lekhaba leliyana elalibukeka lilihle lamandla abantu ababewafakile belima. Ngoba bebelimile sibili abantu bekhangelele isivuno esiza bakhupha endlaleni, kanti hayi akuseyikho lokho emasimini ukukhuluma nje. Akusela lutho, akula lutho, njalo lingaze libuye khathesi izulu. Ngileqiniso ukuthi liyabe libonguthelela nje amahlanga angasoze abe lolutho. Emasimini akusela lutho, sokonakile. Abantu sebekhangelele nje ukuthi engxenye bazaphinde bazame njalo ngomnyaka lo belimela umnyaka ozayo, ngoba okwalonyaka eqinisweni wehlule kwalile, akusela lutho oluzaphuma khona.
Njengoba usitsho wena ukubana kuyachisa kangaka lezi nsuku, ungasitshela ukuthi izifuyo zona ke zithwele nzima na?
Okwezifuyo iqiniso ezinye ziyaloke sacazimula sabukeka, ngoba na amadlelo asesekhona bona obutshani nje obanyakenye la nxa sobusoma, kodwa hayi zingadobhadobha ngoba lezihlahla ziseseluhlaza indawana eziningi. Zingadobha khonke zikudobhileyo zithole lamanzi okunatha angathi asatholakala endaweni ezithize. Izifuyo zingcono kakhulu sibili kulamabele. Yebo, kambe kule ndawo ezingamba zihamba sithi qaqa lapho izifuyo esezingathi sezimi kubi. Kodwa iningi lezifuyo sikhuluma nje namhlanje kunje nje, hayi zisesengcono zisakhangeleka akufanani lezilimo esemasimini. Ye, umumo lo ungaba mubi kakhulu kwedlula iminyaka edluleyo. Nxa sesikhangela lokuthi abantu kuzamele bathenge impuphu lokunye ezitolo, intengo yezinto ikhuphuke kakhulukazi. Njalo isibangelo la ukukhwela kwamafutha la akhwele isimanga esingakaze sibonakale. Okuyikuthi ke abantu bazathwala nzima ukuthi nxa beswele emasimini bazame ukuyathenga ezitolo. Imali yakhona kayikho njengoba abantu bedliwa ibuyanga nje. Ubunzima buza bakhona sibili. Nangu le-school fees zikhwelile, yonke into ikhwelile. Kodwa ongakhwelanga ngamathuba okuthi abantu benze imali. Ngakho-ke ngenye indlela kutsho ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu nxa bengavunanga emasimini. Ngoba lalokho kuyingcosana bake bakunike nguhulumende. Akuyindawo lakho, njalo singazi ukuthi yena hulumende lo eziphaleni zakhe angabe elani. Kodwa engikubonayo indlala.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungenjalo. Uhulumende kusukela ngomnyaka odluleyo ubesithi wengezelela izisebenzi zakhe imali ukuze ibhadalwe ngamadola eMelika kodwa lokhu kungayisilo qiniso. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela amatitshala emaphandleni e-Athuza, umnumzana Themba Kuye Dube.
Sanibonani balaleli bakaStudio 7. Sithanda ukulazisa ukuba uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo nge-$100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-$100 leyi akusiyimali engezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu, ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba i-$100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana, phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October, i-$540, ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomoni.
Umnumzana Themba Kuye Dube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Athuza ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele United Arab Emirates exoxisana lazo wazikhuthaza ukuthi zisebenzele ekhaya. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umongameli Constantino Chiwenga uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change kumele lisole amapholisa ngokuvimba imihlangano yalo mahlayana, hathi ibandla le-ZANU-PF. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani lani ku Studio 7 salibonani ngiyabingelela ngilelela abasakazi ngilelela abalaleli ngithi linjani bakithi mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnangagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha eSouth Africa mina ngiseGoli uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka eSouth Africa siyahlupheka kakhulu akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi
Sanibonani, sanibonani, njani kuStudio 7 hayi nasiyaphila ibizo lami ngu-Ray Mthuma vela obhango esigabeni seMatokunye vela ngilibingelela kakhulu basakazi beStudio 7 ngosithandeki lomhlanga esigande lo mpungameli Nkomo silibingelela lelisakazela emsakazweni omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake ibhodi yangizwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngiyalibingelela lami ngiyacela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho kekhona ngiyabonga
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga inhlelo lisipha zona basakazi kanti nalibalaleli siyalibonga futhi lenhlelo leyo elizincedisa kuStudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi ukhuluma lapha ngoJengwenya ekuhole andamaphisa siyabonga
sanibonani sanibonani ekhozi sanibonani 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 kuStudio 7 linjani 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 hayi thina siyabingelela yini utrayifine wakodube ngibuya ekutoagwero ngibulisa nje bonke abasentoagwero abakodube kosinayithi ngithi linjani lapho linjani esitudio 7 asiyibambeni njalo asibambeni njalo kuzolunga
sanibonani sanibonani kustudio 7 linjani linjani basakazi bethu lisakazi liyindaba ezingathathi hlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo siyazi ukuthi inyozi zezimbabwe ngezikhipha into ezisekele iZANU-PF kodwa hhayi ezo Studio 7 siyazizwa mpela zisekele ihlangothi zikhipha njengoba linjalo iqiniso hhayi namhlanje zathanda ukuqhawula kancane ngendaba kanduna le indaba zinduna le isifuna ukuya kuba ngusekela kaChamisa induna le besithemba thina njengabantu bemathebheleleni manje naso sisiyabambana labantu bempumalanga yena ngakukwekhuluma kanjalo ethi uyabambana lo muntu onjengomqondisi belungisa inhlupho zemathebheleleni ngoba ma sibambane nabantu abanjengaboChamisa bempumalanga hayi angiyiboni ingqubekela phambili engaba khona kithi mathebheleleni ngoba inhlupho ezikithi emathebheleleni zifuna ukulungiswa ngama-leaders awakithi emathebheleleni ngiyabonga Studio 7 ayifunde le meseji ye kubonke nje abantu bakile sindebe ukuthi bantu bakile sindebe asibambaneni sibe yimbumba singene emarapisi lungisa into ezihlupha emathebheleleni sibone ukuthi singayenza kanjani singabe sihloke sisabambane nabantu bempumalanga la kubona ukuthi unkomo wamezana unkomo wayebambele nabantu bempumalanga kodwa bamjikela bamezana bacala sebezobulala abantu bakithi kodwa singaqeqebana sibe isiqeqebana singabantu bemathebheleni so silungise sibone ukuthi singaphuma njani elizweni lezimbabwe njenge-MRP so ma singabuya ku-MRP sikhonfeseni sonke ukuthi singaphuma njani lapha phezu kocubulo lwesikile njengabantu bemathebheleni sifakelwe iZANU-PF ngiyabonga Studio 7
salibonani kuStudio 7 salibonani Zimbabwe omuhle siyalibingelela lapha mina lami igama ngu-Adolf Shaba Hawu ngiyabonga ngikubona ngisenzeke ezonda kithi lapho mbona khona ujaha ebuthelele inkumbi leyinkumbi zabantu. Hayi nje nalapho mina ngagwa khona uphethe isisu. Kade umhede heda sakwazi ukuthi ebambe kuphi. Ngibe nginesicelo lapha ikakhulu kulamadoda ezanu PF abuya kubo live talk afana lo kuthiwa kumbe kuthiwa ngumabaza lalo kuthiwa ngurojis charumbira. Ya la madoda la ngazi ukuthi izanu mbe ngathi bazalwa ngumama munye la bantu ngaphika into esegcekeni mayezwa ukuthi abantu umuntu we-CCC wabulawa ngabantu be-CCC khona kunobufakazi obusegcekeni. Zonke izinto even imibuzo ayibuzwayo uziphumela yedwa. Caba uma bebuka thina njengabantu beZimbabwe ubona ngani thina siziphukuphuka abantu abangakwazi ukubona into e-right lengko right azizani yaganga kakhulu. Abayeke into yabo le bayahamba 2023 bayalima, ayikho indaba yabo, kuphelile ngabo, kuphelile ngabo. Bekazama ngazo zonke indlela bezama ukumanipulate ama-voters roll, kodwa lonyaka kulonyaka isikhathi sabo sifikile. Ya sesifikile lesi sikhathi abantu balula.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo-Studio 7 ku-VOA Ndebele. Hayi lami ngithi ngibulise, ngibulise abakithi igama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi lami ngithi mphawule indaba lezi zamaqembuqembu aseZimbabwe lezi abaphazamisa abantu. Bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembuqembu abomunzora labo nabo Thokozani Khuphe waphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo. Angiyiboni mina into azayenza, ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe, ziyaphelela kuyizana kuphela lo ukuthi vele nje uChamisa engatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuyina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izanu itshintshe iphume yini kunoku ababe kwenza kuyabe sokuphelele kubaqhubeka benze kunoku. Like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100, yinto bani le thini singayaziyo? Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree, ngihlezi kule South Africa.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Hayi ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbijana. Ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezombangazwe mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo, bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency i-US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini, njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali i-US dollar esingalayo. Kungcono nxabe sibasebenzisa i-US dollar ngoba sebe sesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-US dollar, izitolo zonke zicharja ngama-US dollar, kodwa asilayo sinikwe i-RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba uma ususiyathenga baqala ba-cross-relate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGS anganani, susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa. Kambe indlala yalonyaka imbi kakhulu na ukwedlula eminye iminyaka. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.